Lokhu kuza ngemva kokuba ukulinganiswa kwemali yohlobo lwe-bond note ledola leMelika sekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni ngoba idola leMelika lisilela osokubamba ngamandla abantu labosomabhizimusi ukuya lithenga emkambo wesitha lapho elilodwa elibiza phakathi kwamathathu loba amane amadola e-bond note loba i-RTGS. UMangusha uthe ibhanga lesizwe selisungule umkambo wokuthengiselana idola leMelika emabhanga owe-Interbank Foreign Exchange Market lapho uZulu angenelisa ukuthenga loba ukuthengisa idola leMelika. Kuqhubeke ethu uMangusha ukuthatha leli nyathelo kulakho ukuvimba umsebenzi womkambo wemali wensitha.
Lokhu esikwenzileyo sikwenzele ukuthi imali yethu ibe lesisindo, intengo zehle. Kutsho njalo ukuthi sizama ukulondoloza imali yethu kulokuthi siyekele umsika wensitha ube yiwo osethulela intengo yemali yethu. Sithi thina njengabantu bamabhanga sesithatha lowo mlandu wokuthi silondoloze imali yethu ngokuyithengisa singamabhanga.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ uMnumzana Khuphukile Mlambo ugcizelele inyathelo lesithi lizenelisa ukuthi umsebenzi wokuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika wenziwe emabhanga ngendlela esemthethweni hatshi emkambo wensitha okuyikho sokubangele ukuthi liswelakale elizweni. Uthe lokhu kuzakwenza kube lula kwabamakhampani afuna ukuthenga okokulungisisa impahla zabo phandle kwelizwe ukulithenga emabhanga okusemthethweni. Uphinde wanika isibonelo salabo abafunda phandle kwelizwe abafuna idola leMelika ukubhadala imali yesikolo, labo bazathokoziswa linyathelo leli.
Osokukhona yikuthi khathesi umuntu ofuna ukubhadala i-school fees sakhe kulokuthi ame 3-4 months emelele imali e-allocation, uselapho uselelungelo lokuthi ahambe ebhenki ayithenge imali nge-rate ayinikwa ibhenki abhadale i-school fees.
Uphinde wathi izibopho ezethulwe i-monetary policy statement le zilakho ukudala ukuthi intengo yempahla lokudla yehle ngoba idola leMelika elikade lisilela iqalise ukutholakala emkambo osemthethweni owemali we-Interbank Foreign Exchange okuzancedisa amankampani loZulu obethengiselwa leli dola ngentengo ephezulu kakhulu, esithi lokhu yikho okwenziwa ngamazwe afana leNigeria leAngola waphumelela.
Into ebesihlupha kakhulu kukhona ngendlela intengo esezikhwele ngayo abantu bese beluza ivalue yemali yabo. So esikuzama lapha yathi khona sivisele ivalue yemali yabantu ngesingisi preserve, we are calling it preserve value. In other words, ukuthi sifuna ukuthi abantu bangalahlekelwa inotho yabo. Yikho esikuzamayo lapha, yikho sithe khona okokuqala sehlukanisa ama-accounts ngo-October last year awe Nostro lawe RTGS. Kanti sesekhona lezi akhawunti ezindala zikwazi ukubana zikhulumisane.
Kodwa iningi labantu elizweni lithi ibhanga le-RBZ liveza ukungathembeki ngokungacaci ngesilinganiso somehluko wedola leMelika le-bond le-RTGS. UMnumzana Prince Thole uthi kulusiza ukuthi uZulu weZimbabwe uqhubekela phambili etshontshelwa imali yakhe, njalo leli nyathelo lakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni.
Ukukhutshwa kwemali yedola leMelika kumbe ungakhutshwa kwayo akusebenzi ngoba thina sesidiniwe zinhlelo zikahulumende, ngoba lokhu ayisikho okwakuqala ukuthi zintshontshelwe izimali zethu. Ngoba nxa uMangusha esithi izimali zethu azisalingani ledola leMelika, kutsho ukuthi nxa ngihola i-400 bond ngiphila nge-$50 nyanga yonke, lokho kuzaletha udubo ebantwini.
Abaningi sebesabela ukuthi lombiki we-RBZ kulokuthi ulungisise umonakalo okusimo sezenotho elizwe ulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ezinye ingcwethi ezicubungeza nodwa zithi uhulumende uselakho ukubuyisela imali uqobo eZimbabwe athile ekhona nxa esevuma ukuba i-bond note ledola leMelika kulingani yena ekade kulandula isikhathi sonke lesi. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiuGibson Bhebe.